kukalutshwana ukuthi isadiki kumbe yena ummeli wayo engabe kwenzile lokho. Ngobe sesikwazi ngesadiki ayikwazi ayilawo amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukuntshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni. Okuzofunakala ngombono wami ukuthi amaZimbabwe wona phansi lamabandla aphikisayo lamaqembu lawa e-civil society yibo abangasebenzisa amalungelo lobuningi babo ukuthi benze uhulumende kaMnangagwa antshintshe imithetho njalo afake isiqiniseko sokuthi ukhetho luzayo luzokhululeka.
Kuyini kahle kahle abangakwenza abantu beZimbabwe?
Ungabheka okwenzakale manje ukuthembisa koluningi ukuthi luzangena ku-total shutdown ukuthi iZimbabwe ivalwe ukuze kuguqule izinto. Kwenze uhulumende wabonakale buyele emuva njalo ntshintsha izinto ezinilutshwane ekade sezonakele ethi hayi i-public transport ama-taxi asengabuyela emgwaqweni. Khonokhana kuyinto encane ebonisa amandla abantu abalawo abangakwazi ukuwasebenzisa eZimbabwe. Lamaqembu aphikisayo lalaba be-civil society ukuthi nxa bengabambana bajonge into eyodwa bale akulanto engabehlula.
Isadaki Dokotela Macaphulana ngilethemba iyakunanzelela ukuthi kulodubo eZimbabwe. Ngokunjalo ngeke kwenzeke yini ukuthi uMahosi mhlawumbe ukhulume ngalolu daba bevalelene lo Mnangagwa lanxa nje kungasoze kukhulume?
Lokho kungenzeka kodwa ukuthi yena uMnangagwa kukhona ngakwenza ngaleyo nkulumo lokuthi engalalela ukuthi yo isadaki amathuba akhona kawekho. Isadaki la i-African Union ngesikwaziyo bangenela emazweni sokulempi sokubulawana kumbe nxa uhulumende sethathelwa amandla yiyo inkinga yesadaki. Ngakho nxa abeZimbabwe befisa ukuthi isadaki ingenele endabeni zeZimbabwe kumele kube yibo abaprotestayo ababhikishayo njalo abangena ezitaladeni bale bethi akudliwi ukudla kwemina kudliwa okwantambama lokhu kungalunganga. Yikho lapho singabona khona umehluko. Ngaphandle kwalokho uhulumende kaMnangagwa njengowakhe umgabe lo wasishiyayo abalazi indlela zokulalela ukwelulekwa yi-SADC kumbe i-AU. Ngaphandle kokuthi kuze kuphithizele bona abantu bathi sizofela eminyango wenu xa lingalungisanga lokhu lalokho.
Kodwa zona inhlanganiso zombili ngempela zilelungelo lokweluleka.
Amandla zilawo. Le ncwadi inzazo lama-constitution awo lama-policies awo kubhaliwe ukuthi silamandla okulungisa okonakeleyo emazweni angamalunga azo. Kodwa ngenxa yokuthi ohulumende laba base-Afrika bayasekelana nama-political parties amadala e-Afrika ayasekelana, kuba nzima ukuthi sibone i-SADC le-AU ingenela kwezomndeni zamazwe e-Afrika.